soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linali vuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje ukwengezelelwa kwemigoqo ye lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizi zathu ezilomsonto.
Inhlanganiso yeChristian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi, uyesaba ipolitiki vele. Yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu, kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano o-indoors lo mhlangano ngaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi i-venue yiphi ebazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe baningi okwedlula kwezindla, ukufaka i-100 kuthiwa abantu abadluli lapho abahlanganayo, hayi lokho kuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana kuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezi nsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Ayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungaphe emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umnengi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho ke kumele ukuzivikela, kuqhubeke siqhubeke si-sanitizer, siqhubeke siloke sigeza izandla, siqhubeke siloke senza social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi ngakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo, kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho, kumbe babe balutshwana abantu. Kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze, ngoba kubulala amabhizinesi, kubulala ukuphila, kwenza abantu bangakwazi kwazi ukuziphilisa bengakwazi ukondla abantu ababo bengakwazi ukukhulisa amabhizinesi abo kanti ke njengoba ngisisho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezitadium abantu bakwazi ukuhlangana bebaningi kulabo abahlangana phakathi
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus i-citizens covid monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezi ndawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezithiyeneyo zelizwe ezibalisa iManicaland, Binga, Beitbridge, Wange, Lubani, Mutoko, Mondoro, Chipinge, leMasuingo. Umnumzana Kumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee neGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele noSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo yiyo indawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo indawo lapho impilo yabo esenzi khona amathuna boyisemkhulu labokhokho babo akhona indawo yenkaba yabo yikho lapho badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsoco yebo ake Binga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abe Binga abe Patoka lapho kuqalwa khona idolobha elitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona imining sithi hawo shiwa ngathi coal igcwele kangaka ewange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ungahlalanga khona abanye kunjalo lase Beitbridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa ye plantation efakwa yama citrus fruits how kungani kungadingwa umganga mnengi ama plasma mnengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhela izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abese beyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhalela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa kabaye khona ngakubafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichazisela njalo ngamafichane enifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithesihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu 13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wena lawo ma guidelines abekwe inhlangano laye ayimemba yawo ngonxa yokuthi ayabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu ngakulandele khonokho njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuze kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi kunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumele akwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani ibhizinesi yakhe leza kamize zikonapo iza kwisibonelo njongo muntu ebebuya ezolima engaphila njani leza kamize alime lazo zikona kulokuthi azidudule akube khona ikula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela akubizwe ama commissions ama independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonishwe ekwenzeni ukududulwa lokho ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sekuphambanisa abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso eMatabeleland Institute for Human Rights. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngojegeja. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Siphoxele isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenis Banda. Saqala ngokumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le council labaphathe iCouncil eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi leli langa nxa silikhangele into ekhanya isiqakathekile yikuqiniswa njalo lokusebenzwa kwama-local peace committees ukusebenzwa kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abama-church abama council abama residents behlangana besithi sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha njani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana at a local level yikho kuncedayo kakhulu.
Kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulunyiweyo njalo ngasitshela ngamafitshane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumango?
Izakhamizi lezi zazikhala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abagebhi igolide ababuya ke kuleli lokitshi bese kulokudlwa ngudlwanga obuningi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavela esikolo abanye bebanjwa abantu bebengenelwa ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiya ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapholisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswana le council kwaxoxiswana lamapholisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base. Ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokwatholakala umhlabathi sokwatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevula leyo police base ngakho bekuyi-commemoration enkulu kakhulu abantu be-local peace committee eGwanda siyabona ukuthi basebenzile ngoba besipholiseni bebekhona bekukhona be-council o-mayor bekukhona ama-councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende abe-ministry of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwe-police station lokhuyana okube impumelo yokukhankasa kwe-local peace committee kuzanceda-ke ukuthi kudede lokhu kutshaya kwabantu ukudla udlwango besebukhona ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli lethokozelela i-International Day of Peace ama-local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelo esegcekene njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela lendaba ye-ground izinduna zingeke zasebenza zizodwa kutsho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama-local peace committee abanjalo i-watchdog abanjalo ayabethiba njalo alezinto avele azikhuluma ukuthi nxa kuthiwa udaba le-ground luyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana njalo siyabona ukuthi baza kusebenza-ke lezi nduna zabo kube yi-part of ukuthi ukuthi ama local or indigenous ways of ukulungisa indaba ze peace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level, and the local peace iqhakathekile. Njalo ke sinanzelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le national peace and reconciliation commission. So sithokozele ukuthi kule mpumelelo ezinhle ebekhona namhlanje.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ukwamanje nesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade bemiphezu kwalo lephukile. Kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West, uCommissioner Cornel Dube, izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZac ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Alibonani lonke basakazi bethu abaka Studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle, inhlelo ezifundisayo, inhlelo ezibonisayo, inhlelo ezivula ingqondo esikubona. Ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje labacebisi bethu abalaleli abahlala besiba khona enhlelweni labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekubone. Umbuzo wami ebengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona ubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile. Ukuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo ukuthi abancane labo abantu abakhe abahambise esikolo babe yibo asebemphathisa. Ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini, kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha emathebeleleni uzuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa ubangelwa kuyini khona kulabantu abakhona apho. Sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokishini lapha endihlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga, kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingasizo. Zibangelwa kuyini khonokho kumbe kubangelwa kuyini kibo, kuyinto enhle yini kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise. Nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo, okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona? Ngoba injongo kamqondisi iclear iyezwa kungakhathalekile kubona laba abakhangela ukuthi fike sakuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi akuhambelani lokukamakhukhe kona lokhu. Ngiyabonga.
Ngicela ukubonga kuStudio 7, ngicela ukubonga kuStudio 7 ngomlilo okhulumayo lapha eJohannesburg. Ngicela ukuthi sibonge laphana MRP sibonge laphana NRZ umsebenzi abawenzile umsebenzi kahle omuhle maComrade siyabonga sibili kumele baphume abangasibo bakamthwakazi lathi sithole imisebenzi sayifuna imisebenzi sibili lathi siyahlupheka kanti kuyaze kube nini sibonge lapho kubasakazi Studio 7 mbonge ngumlilo lami ngiyasicelela njengathi lingayidlali audio yami kuyaze kube nini sihlupheka kuze kufike enye 40 years ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi hawu kange sabulala abanye thina sabulala abanye kodwa kulo mhlaba sabulala abanye uNkulunkulu ngowethu sonke akaphuzi utshwala ekuhlangane naye edakiwe esitaradeni kodwa ngelinye ilanga ngowethu sonke lathi uzasikhululo phezulu sibona
lalibonani bothungameli inkomo labo Gibbs Dube angazi mbe izobalwa i-audio yami angazi mbe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe ndiyaselekta kuphela bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe kodwa ngilombuzo ke ngomthwakazi. Umthwakazi ukuthi i-political party kumbe i-group yakomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party. Nxa kuyi-political party, nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona, izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani. Okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi ungathatha wonke imathebhelelendi kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi kodwa behlulekile ukuthatha ilizwe u-president umthwakazi ehlulekile ukuthatha ilizwe bazoyenza kanjani bazoba layiphi agenda ukuthi mbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokhu ukuthi bazothatha ama MPs ama councillors emthwakazi kumbe bazoyenza kanjani besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kade ngalokuquma ilizwe kumbe i-political party. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 njengani njani basakazi bodumo. Hayi mina ngingumqondisi intemanti usuka kwele nkayi ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la ku-Studio 7 mhlawumbe ngavakala nambono wami. Eyi kunala bantu abakhomenta beyicayeka mhlawumbe imthwakazi abantu bezana abantu be-MDC abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona abantu bezana akunanto abangasenzela yona yathi umuntu ethi ephetha kutshela ukuthi i-bygone uyabe esho ukuthini lo muntu yena ebe esazi ukuthi izandla zakhe zingcolile kusho ukuthini lo muntu uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela ukhokhela ngaliphi lo muntu engakuthandi ma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu bese uzitshela ukuthi lo muntu uzomvotela umfake embusweni ucabanga ukuthi lo muntu yini into angakwenzela yona kubuye abantu be-MDC omagale lamafa laba bakhuluma nje kanje kunje kuningi nje into abazenzile nakho amakhuphe wacisha wavela endlini siso kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandele i-MDC Alliance cabanga lowo muntu uzokuthanda uthanda ngaliphi lo muntu khona vele ngeyiphi iphathi oyibona iphathi naba vice president abayi 3 ku-leadership yabo nje ku-presidency ibe nabantu abayi 4 abaphethe then kolu hlangothi lwakithi uthola ukuthi kunomuntu oyi-1 yena ungunamba bani kwabo ba vice president then wale usithi lowo muntu uyakuthanda ukuthanda ngaliphi yini into engakwenzela ayikho so abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha abahlakanipha abantu bakuthi baye kulala baye kusetshenziswa basetshenziswa nje abantu bakuthi kungenanto abazoyithola buka manje ubulawayo ukuphuza amanzi angcolile wesiweji yodwa yonke le ndawo yini enza bengalungisi ngoba abanandaba nabantu bakuthi kuthiwa vele mabafa sibiyele ngoba i-stream record even noma ubhekwe sithi abantu bakuthi balanto abafundanga so lowo muntu othi abantu bakuthi abafundanga ucabanga ukuthi elo bandla yini into ezokwenzela yona ogawule laba babhizi bathamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi yini into abayitholayo bona bayadla basuthi abantu bakuthi bayalamba bona othuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo khona mbuzo bani abake bawethule eParliament ngendaba yokugura wundi ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lo doktor Richard Moyo nabo bathanga abantu bakuthi kodwa babhizi bamba bathathela abantu bakuthi amaflyers yothi inkokheli inkokheli bani engudodi kanjalo ngoba ngudodi le inkokheli bani njalo engakwazi ukulwela abantu bakubo ibhizi bamba bathathela abantu bakuwo amaflyers kodwa ithi inkokheli imele labo bantu ubheka umgwaqo osuka nje enkayi ubulawayo enkayi road uthi ubole kanjani osithembile njani ube MP phayana kuna ngisho negama eliyi-1 walikhuluma ngomgwaqo loya kodwa uthi ngumuntu olwela abantu bakuthi ubalwela ngalipha abantu bakuthi umgwaqo ubolile nje khona vele yena uzalwa kuphi nalo sithembi kaniqondi nokuba nozalwa enkayi ngoba enkayi ngeyindlela eyiyona kodwa uthi ngummeli wenkayi ngeyiphi i-development aseke wayizisa enkayi abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkayi abantu bakuthi abavuka abahlakanipha abantu bakuthi bayeke ukulalela nododi lwabo wabazanile MTC mudodilo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano we-United Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla ukuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema eloba enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungane lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe yikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizana neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gandhi, mina mbona ngathi sibili into le eZambia ibe into epose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela 1 ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, 2 ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, 3 ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni la. Siyambonga kakhulu, mnambona ngathi wenze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akuchoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khona phana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyajanisa kwesesikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi, hlala lokhu kunjalo, kuloke kubhodiswana kungaphuma uJoni kungena uSemu, kuphuma uSemu kungena uJoni, kungaphuma uJoni kungena uJames, kuphuma uJames. Hayi, uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi khonoko. Kuyathokoza ukubona ama-president etshintshana, omnye laye akayeplazini lakha ehlala abukela inkomo zakhe.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.